efilise kana ngingaqamba kakhulu uMichael Ndiweni lo mlungisi ube kade sisebenza sonke ukuthi sincedise abantwana bakithi ikakhulu eMatabeleland abangenelisiyo ukuthi bebhalise ikakhulu kuhlelo lokuthi abantu bangene ezibhedlela basebenze beze ngonesi. So sincedisile sibili sincedise abantwana abangafika 150 throughout iMatabeleland yonke. Iningi of course bebengabantwana bakoBulawayo kulandela eMatabeleland South. Kwasokusiba labathathu abavelele ngaseNigenze, Silobela, eJombe nelowagwelo. Iningi labo besibancedisa ukuthi bethole i-inthanethi ukuthi baregiste ukuze beyenelise ukuthi behambe bekuba ngamanesi. Kwasokusithi abangu-23 bangikhona. Kwasekuthiwa kababuye kuma-interview eHarare laloba bona bebekade bebhalise izibhedlela ezikidi ngale eMatabeleland. Sasesithi hhayi akwenza ukuthi bengayi laloba behanyise izibhedlela ezikhatshana. Sadinga ama-resources abafowethu basekela abanye abasemazweni babadingela izimoto babadingela izindlu zokulala sahamba labo. Yikho-ke nami bembaphelekezele njengomuntu okade vela koBulawayo ngishone labo namuhla eHarare sikhona ngale esibhedlela seBarrenyatwa. Ukuhle kakhulu.
Bakhona yini akade bengela ngitsho yona imali okutsho ukuthi bebengagcina bengayihambanga eHarare?
Bakhona okunye akade bengela ngitsho yona imali yokuthi bebengeke benelise abakade besemakhaya ezindaweni especially ngasePlumtree kade bekhona sibili abambalwa emakhaya asePlumtree khona le akade bengelayo imali yokuthi bengelise ukuthi bezofika eHarare. Labanye ade bekoBulawayo. Kodwa engikuthabeleyo ngabazali bakithi yikuthi abakade belayo imali baphumele egcekeni bathi hayi mina ningahamba layo umntanami kodwa esikhwameni ngizafaka. Akusazange kube lobugovu bokuthi njengobana kule mali ebuyile ivela phandle abantwana bayikwabelane ngokulingana. Abadala bavumile ukuthi laba bangela lathi ababantu bale nduku behambe. Ngingathi ku-23 ebembuye nazo ngapha sincedise abangafika 14 nge-transport kodwa hayi ekudleni bebesidla bonke sihamba sibathengela lapha de sihamba khona. Abanye bebengela ngitsho sibili imali especially endaweni eziyabo Plumtree ngale ngiphinde njalo ngoba kukhatshana plazi nxa kuyi-holiday kunje abantu bebuyile bevele eGoli ukuhamba kusuka kudure kakhulu kodwa sibancedisile sibili babuye eHarare.
Ye manje ungathini wena ngakhona okukwenzakeleyo? Kutshengisani kakhulu nxa sikhangele udaba lwe-devolution lokuthi into ezinje akwenzakali na ukuthi zenzakalele lapho abantu ababe behlala khona?
Khona vele akulunganga ukuthi akula ngitsho leyo province yeZimbabwe engelayo isikolo lapho kufundelwa khona ukuba ngunesi. Ezinye amanye ama-provinces abe lazo zize zibe ntathu zen lezo zikolo. Ngingakhangela i-province yangakithi lapho engivela khona iMatabeleland South kukhona iGwanda kukhona iMaphisa kukhona iBrunaberg lapha abantu abangafundela khona ukuba ngonesi. Kodwa bonke bona abantu kuyathi abahambe be-eHarare ngaphansi kohlelo lwe-devolution. Lokhu kuyikuncindezela amalungelo abantu ukuthi nga abantu bayahamba beyenziwa lawo ma-interview ezindaweni eziseduzane lasemakhaya abo. Yikho esiyabe sikufisa thina nxa sisiya phambili and siqeda uhlelo lolu siza kuyohlala phansi lohulumende. Hayi nansi into eyenzakeleyo, izimali ezisetshenziswe ngabantu ukuthi babuye lapha ngezingaka ngoba silakho siwubhalile phansi konke alikuboni kodwa ukuthi yahlukumeza umphakathi njengohulumeni nxa abantu bezahlukana lezinto ezingaka abantu besiya ku-interview kuphela.